U-Vice President we-Citizen Coalition for Change, CC, ubotshiwe namhlanje kungalasizathu ngamapholisi eGlendale. Baphonga umbopha bethwele izikhali amasotsha amapholisi amathathu ethwele izikhali omnye u-CIO. Siyanakanela ukuthi bazama ukunqaba ukukhampena lokho okwenzayo. Ngoba sizwile izolo ukuthi ubaba u-VP wethu ubithe the campaign akugcwele abantu etshela abantu ukuthi engani bafanele bamvotele. Yikho ngakhonokho bazama ukuphazamisa iplani yakhe yokuthi engene ebantwini. Konke lokhu mahlabezulu kutshengisa ukuthi ibandla lezanu liyesaba ukuhlangana lathi mathupha. Yikho sebesenza izinto zobubhinya. Thina bebandla le-CCC singabantu esilembeko njalo asifuni udlame. Yikho ke libona into eziningi ezibabwe zingahambi. Namhlanje siyabona ukuthi bathutha abantu ema-reserva bebabhalisa kuma-constituency lawo asemadorobheni.